Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abayalamba abantu emajele lapha. Akulalithwa abalidla izibotsha. Ziyalamba okokugqoka ngabalakho noma kukhanda abane lokhu zabe bengenwa ngumkando. Ikho-ke i-100 kwesikhathi yinamba nje yokuthi ihlonipheke baningi abafayo izihlobo zethu ezifayo izibotshiwe.
Uhlangothi lwezamajele luthi kufe izibotshwa ezifika 100 lonyaka emajele eZimbabwe ngenxa yendlala lemikhuhlane ephathelane lokuswela ukudla okwakha umzimba.
Kati singikhuluma nje mina ngisengile 3 weeks ngiku-waiting list yamatsiyana and amatsiyana ade zikhangelela ukuthi sibe sesibuthiwe kuzinkukhu by Christmas, which means ziyabe zingekho. So abantu ma-stress themselves ukuthi ngikhisinga ukuthi sibile inkukhu zizashota.
Idolobho leGwanda libikwa libhekane lenkinga enkulu yokusilela kwenkukhu ezithengiswayo kanye lezifuywayo ngenxa yokuswelakala kwamatsiyane.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo unquma ukuba ukhetho lokhwekhwe central lokudinga ummeli walindawo edalelwe ephalamende aluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho-ke kuzamele lwenziwe kakutsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokubhubhe izibotshwa ezifika 100 kusukela ekuqaliseni kwawonalo umnyaka emajele eZimbabwe ngenxa yendlala lemikhuhlane ephathelane lokuswela ukudla. Lokhu kuvezwe izolo edalela ephalamende ngonkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngezemthetho olwe-Legal and Parliamentary Affairs. Unkosikazi Mabhiza uthe uhulumende uswela imali efika isigidi esisoda i-1 million ngenyanga eyokudingela izibotshwa ukudla osokubangele ukuthi zidle kanye ngelanga nxa kuthe kwatholakala. Ungezelele wathi kuswelakala imvundiso nenhlanyelo eneleyo eyokuthi izibotshwa zithole isivuno esiphezulu ngokuzilimela. Udaba lolu lugcizelelwe ngumnumzana Siyabonga Malandu Ncube oyemela insiza South edalela ephalamende, yena othi izibotshwa kulesi sigaba zitshona ngendlala njalo zidatshukelwe.
Abayalamba abantu emajele lapha, akulalithwa abalidla izibotshwa. Ziyalamba okokugqoka ngabalakho noma kukanda abane lokhu zabe bengenwa ngumkando. Ikho-ke i-100 kwesikhathi yinamba nje yokuthi ihlonipheke baningi abafayo izihlobo zethu ezifayo zibotshiwe.
Uhulumende uyatsho ukuthi uswela imali ukuthi athenge ukudla okwaneleyo.
Izibotshwa zingazama ukulima kodwa izinto zokuthi balimise ngazo zingaswelakala kungenxa yelizwe isimo eliyiso sona. Ilizwe vele lona lifile. Ilizwe lifuna ukuthi lidlelana lamanye amazwe ukuze baliboleke imali likwanise ukwenza into zalo, libe silalo likwanise uku-exporta. Hayi ukuthi libe lilizwe lokuthi liya-importa kuphela. Alisoze likwanise ukusuthisa abantu balo. Yikho kwenza le majele kube le ndlala ezinje enje so.
Nxa lifika emajele lapho kuyini eliyalikubone? Nxa kuyukuthi labasemadolobheni bayalamba emaphandleni-ke.
Emaphandleni kuphambili-ke ngoba nxa ngikhangele mina nje akwaphana kithi eFlabhuzi, nxa ufika ukhangele izibotshwa ngendlela noma kuqanda ubona begqoke kuyimgodla bengelamajesi vele futhi elambile. Abanye belalisa umuntu kwabandawonye abalama-TB labanjani balaliswa one ndawo, okuyinto vele ezathelela lalabani umkhuhlane kudale lokufa. Into esizibonayo uba losizi nxa ukhangela abantu izibotshwa leziyana ngoba ijele ngeyokuthi abantu bareforme baphenduke kulokhu ade beyikho khona. Sikuthi sebegwejele ukubulawa, hhayi bazame ukuthi baye-correcta ububi ababenzayo. Kufanele baye-correcta baphenduke sebengabantu.
Sizwa kuthiwa lokho ayisikho kwakuqala, yikuthi nje inani seliqansile. Nikwake kukhulunywe ngakho ephalamente na?
Sakhuluma ngakho kodwa inani laliphansi kakhulu ngoba lapho sasikhulumela kakhulu into yemkhuhlane ukuthi abantu abalemkhuhlane bazahlaliswa njani njengabo-TB ethelwanayo semjelele lokhu ze labantu abangelayo antisokuhlanyela umkhuhlane. Yinto esasikhuluma ngayo, yikho kudala izimfo emajele. Okwakhathesi yindlala, uzathi noma egule enjalo anikwa amaphilisi alale engadlanga engasuthanga ecuphe kabili sokuphelela ukudla, imbidi yangkhona ayilamafutha kumbeni kuyini ikhabishe nalo ayilamafutha ayilani, kuyakwenza umkhuhlane ubuye ngamandla.
Lo ngumnumzana Siyabonga Malandu Ncube owayemela i-Insiza South edalela ephalamende.